Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani mahlabezulu olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 womgqibelo omhlazi ku 26 Mbimbitho 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukhetho lwama by elections luqhutshwe ngokuthula lamhlanje kundawana zonke zelizwe, kodwa ibandla le Citizens Coalition for Change lithi iCommission yezokhetho ezek yehlulekile ukuhlela lolukhetho ngokunjalo kayidilizwe.
This is a by-election. We're testing the capacity of ZEC, the sincerity of ZEC. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Iinkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni lokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcwele weMlambapeli owehlukanisa eleBotswana leZimbabwe. Umongameli Joe Biden welemelika namhla ubesePoland ekhulumisana leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi leRussia. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lwama by elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe lamhlanje, kodwa ibandla le Citizens Coalition for Change lithi iCommission yezokhetho ezek yahlulekile ukuhlela lolukhetho ngokunjalo kumele idilizwe. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa eqeda vota esigabeni seKwatsana utshele intatheli izindaba ukuthi bakhathazekile kakhulu ngendlela equtshwe ngayo lolukhetho, okokuthi bazazama ngendlela zonke ezibalisa ukubika kumanyano weSADC ukuthi kulungisiswe udaba lweZEC. Kesizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
So we are excited, but we are also disappointed because if you look at the way the indelible ink is not that indelible, and we have received reports from across the whole country where we hear that ZEC has not done a perfect job. In fact, ZEC has failed to pass the different tests that we had put: the integrity test, the independence test, the professionalism test, the accountability test. We have asked them numerous questions. They have not been able to account for them around the border throw, around the issue of polling officers, around the issue of polling material, the printing of ballot papers, who printed, what threshold was the law respected. So we are going to take this issue serious. What we have seen is that ZEC is not fit for purpose, and ZEC is not professional, neither is it independent. This is the matter that we have to escalate within our own national jurisdiction, but beyond, in the context of SADC and the AU.
Hello, umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa. Kobulawayo izulu livuke lisina ukubangele ukuthi abantu bengasukumeli phezulu ukuyavota, kodwa ngokuya kwesikhathi lanqabe kunjalo. Intatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi bebebaninganyana abayevota.
Indwendwe zabavoti bezizimfitshane kakhulu kobulawayo, okubangele ukuthi abantu bengalindi isikhathi eside ukuthi bavote. Umuntu obevota obeqala ahlole ukuthi igama lakhe likhona na kuluhlu lwabavoti kumbe hatshi engakangeni endlini yokuvotela. Nxa umuntu esephakathi kwalindlu ubethathwa imininingwane yakhe kuhlolisiswa ukuthi ngempela nguye na uqobo lwakhe ozovota kade aphiwe iphepha lokuvota. Ngemva kwalokho umuntu ubefakwa uphawu lokuthi uvotile njalo engazalokothi avote okwesibili abesebhalwa igama lakhe. Ibandla leCitizens Coalition for Change likhonone ngokulotshwa phansi kwamagama abavoti. Isakhamuzi sakobulawayo eChabalala kuward 21 unkosikazi Florence Moyo uthi uvote kuhle njalo ngokuthula.
Ekuvoteni nginanzelela ukuthi abantu bayavota kodwa balutshwana. Khathesi kulesiqiniseko sokuthi angeke umuntu abalo ukuthi ukuqila ngoba sikhangelwa endaweni ezitshiyeneyo ngabantu abatshiyeneyo. Lokho besihlola lezithupha zethu ukuthi siso yini kusukela phandle kuzeyefika lapho zagcina khona sosingena kebhokisini sovota. Asothisekile ngoba uyasivotela ntando kakho okubuzayo kakho okunyonkolozayo kakho okukhangela ngelinye ilihlo kuba nguwe nje.
Isakhamuzi seNkulumane uThembelani Dlamini uthi kumele avote kuward 21 kodwa lapho avame ukuvotela khona lonyaka akuvotelwa.
Kuta sawa tukhetho ubalwa kakhona singanasiqondi kahle ubalwa kakhona singazwa kathesi ngokuzaba kuhle. Ibizo lamthwalikho ngalesivotela khona ngani akula maphost so somele ndidinge around angazikhokumeza lithola kuvota kwa 24.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo oyenelise ukuvota umnumzana Evans Njomane uthi ukhetho lalonyaka lubalulekile ukhangelele intuthuko kulo ozanqoba ngoba imigwaqo ayihambeki.
Sengivotile mama engikubona okuhle lamhla hayi yonke into ilula akula azinto akudubeki awuhlupheki uma ufuna ukungena apha novote uthola wonke uncedo olufunayo ukuthi uvote fast uphume vela uhlale le 5 minutes ekuvoteni ku-polling station. This time kungcono kakhulu because yonke into kukhiye vele akula msindo akulani abantu bayazikhulekela ugogo bangena baphuma bangena bavota.
Umkhokheli wabatsha kubandla leZANU PF kobulawayo uFreedom Rachel oqopha ukhetho uthi ukhetho luhambe kuhle kodwa banokukhathazeka ngokuba labantu abaningi ababhalisele ukuvota kwezinye izindlu zesigaba seNkulumane.
Kulama namba atshengisa ukuthi kulabantu abaningi abarejista ezindaweni zona lezisiqinise ukuthi abantu bona labahlala khulukuzona lezi zindlu yini kumbe yashi lokho sokumele bamapholisa kubantu bezekhi beinvestigate into enjalo especially ngale enkulumane eTerminus. Kule bantu abacabangela ukuthi abantu laba ngabe thathwa all the way from Ongozi mine bemkhuzi bezovota ngapha ayisibahlali benkulumane.
Olola amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukhetho lwalamhlanje ngeke athi lukhululekile ngoba phambilini kwalo kube nezikhubeko ezithile.
Kube lokwethusela okukhulu lokuvinjelwa kokukhankasa ngokukhululeka kwamacembu aphikisayo labasekela amacembu aphikisayo. Siyabona futhi namhlanje ukuthi labo abafanele bakhangele ukuthi ukhetho luhamba kahle bekhangelela amacembu aphikisayo bayaxotshwa kuma-polling station. Ngakho-ke amacembu aphikisayo kasoze abe labantu abaza kwelusa ukukhululeka lo kokhetho lokuthi luhambe kahle. IZANU PF ithole ukusekelwa njalo imisakazo ikahulumende okuyinto embi kakhulu. Ngakho-ke ngenxa yalokho ukhetha lusoze lube ngolukhululekileyo noma ikanjani.
Iningi labaxoxele Studio 7 ngemva kokuvota lithi ukhetho luhambe kuhle sibili ngoba iphepha lokuvota licacile okokuthi umuntu kangeke avotele ongayisuye amfunayo njalo lophawu lokuvota olombala okucikile icane lwesandla sokhohlo lubalulekile njalo alucitsheki lula okuzenza kube nzima ukuvota takabili. Ukhetho lwalamhlanje lugcwalisa izikhundla zamalunga edalele parliamente ezingamachumi amabili lasithoba mnemibili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 117 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo e-Election Resource Center ibika ukuba kulabantu abalutshwa bafana kakhulu abavotileyo nxa kuqathaniswa lenani labantu ababhalisela ukuvota. Okunengi asikuzweni kuntathele zindaba yethu umlondolozi Ndlovu oseHarare.
Embikweni okhishwe ngabe Election Resource Center ERC, indawo eziningi zilabantu abalutshwane abenelise ukuvota kulalabo ababhalise endaweni lezi. Njengomzekeliso, i-ERC ithi phakathi kwabantu ababhalise ukuvota eMutasa South kwenye polling station abangu 735, abantu abavotileyo bangu 157 kuthi eMkhoba eGweru, kwenye indawo elabantu abangu 208 ababhalise ukuvota kuvote abantu abangu 88 kuphela. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungabe kubangelwa indlela amabandla ezombusazwe sazwe akhankasa ngayo bekuqakathekisa abakhokheli babo ukwedlula amalunga ephalamende. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Pride Mkono eHarare othi kusobala ukuba uZulu waze abakhokheli ukwedlula abameli bezigaba.
Yinto ebesiyikhangelele ngoba i-by-election vele lona alikhiphe abantu abaningi ukuthi bevota ngoba kuyabongela ama-president. Lokhu ngenxa yokuthi ama-political parties akhona eZimbabwe alabakhokheli abalamandla kakhulu. Ngakho ungakhangela utshamisa ukhangela umnankagwa bayebebiza abantu ukuthi bebezovota ngoba labo bayebelabantu babo.
Umnumzana Ngqobizitha Khumalo ebandla le-PDP uthi inhlolisiso abayenzileyo elizweni jikelele itshengisa ukuba abantu kabaphungumanga ubuningi.
Ya, there was a kind of political disturbance here. Kube le noise ebekhona la. Sokusethuselwa abantu sibisingwa. Kukhona abantu ebezanu. Amapolisa akhanya ayebesaba funga ngokuthetha isikhathi ukuthi ephunyise ubaba obesethusa abantu. Qale ku-campaigna phakathi abantu bamkhomba bathi umuntu lo ufuze uya-campaigna bamphumisa phandle. Kukhona phuma phandle mina wahle waqala ukuthethisana lami lempodlela ezimbili ezotshwala yisufuna ngiyakampaigna kuphendulana khona mthi angikampaigni mina ngiyakhuluma kustudio 7 waqalisa ke ukufuna ukulwa lami wa threaten ukuthi engichaye sibisi ezimbodlela ukucina uphuma amapolisa yena ukhuluma ukuthi abantu abe MDC abe opposition bafuze bechaye bazachiselwa izindlu.
Amanye abandla ezombusazwe aphikisayo akhala ngokuba amabizo abantu abe ebhalwe phandle kwendawo zokuvota abe ebhalwe ngamabala amancane okwenza abanye abantu bachiyane lakho bengabona amabizo abo. Abanye abantu bathi baswele amabizo abo endaweni lapho ababhalisa khona ukuvota. Amabandla aphikisayo athi lokhu kuyindlela yokucibelezela ukhetho. Kodwa izeki ithi akusiqiniso lokhu ngoba iqhube ukhetho olukhululekileyo njalo abantu kumele babekezele badinga amabizo abo kuma-polling station wonke aseduzane labo. Isikhulumeni sezek umnumzana Jasper Mangwana uchasisa ngalokhu.
Mutenda sari zirufamba zvakanaka tingati tirikuona ma polling station edu vanhu vavhura ma polling station zvakanaka makuseni ende makuvhota kuri kuitika. Ma polling station adi anonoka kuvhura kana vanonoka kuvhura ne 20 minutes vachanonoka kuvhura ne 20 minutes zvekare tirikukurudzira vechinji kuti aiwa kana mutemo wekuvhota kana muchiti kana munhu akavhota akamaka ballot paper oritora picture orisa pa social media kuchikora mutemo kukwenotori mhosva nemutemo wenyika inosati.
Ukhetho lwethu luhambe kuhle ama polling station avhulwe kuseni. Omele ibandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha olwe youth league umnumzana Mabutho Moyo uthi ibandla lakhe lizanqoba wengezelela isithi labo abathi ukhetho aluhlelekanga ngabavika ngomunwe ngoba bengalungiselelanga lolu khetho.
Khangelela ukuthi hayi sizanqoba kuma by-elections lawa asandisanga vele ukunqotshwa nxa kuthe kwaba le by-election. So thina ethu injongo ngiyokumeka sure ukuthi siyawina kulezo ndawo sibahluthunele sengezelele ku-2/3 majority esivele silayo ephalamenti.
IZEC ikhangele ukukhipha impumela yokhetho lwama by-elections kusasa emini isithi labo abafuna ukubona ukuthi kuvotwe njani endaweni zabo balakho ukukhangela impumela ezaphanyekwa ngaphandle kwama polling station. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden wele Melika namhla bekwele Poland lapho wakhulumisane leziphepheli zakwele Ukraine ezibalekele impi lebutho lakwele Russia. uBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe ngodaba lweziphepheli zakwele Ukraine ngokuya kwesikhathi. Izigidi zabantu ezifika phose ezine 3.7 million sebaphephelela kwamanye amazwe bebalekela impile. Umongameli Biden wazise ngeviki edluleyo ukuthi elimelika lizamukela iziphepheli zakwele Ukraine eziyinkulungwane ezilikhulu 100,000. Inkokheli zeGwanda South zithi kuyadingeka ukuthi abebutho bangenele basebenzelane lamapholisa ekulwisaneni ukuntshontshwa kwezifuyo ikakhulu inkomo phansi komngcele weZimbabwe leBotswana oyemlambapeli. Izakhamizi zemlambapeli zihlangane leziphathamandla zikahulumende ezijiyeneyo kuviki edluleyo ezibalisa umphathintambo ezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kazembe Kazembe lomkhulu wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ukuze kubunjwe amaqhinga okwenqabela ukuntshontshwa kwezifuyo lokhu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezikhulume kulumbuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo, athi kungabanjwa amasela aphinde abonakale esephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapheli umnumzana Bheki Spencer Manunu uthi kuyadinga ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo, imbuzi kanye labo babhemi.
La mapholisa akhona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga, bajintshwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma imihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkonga sebeqhuba futhi?
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo wekhansil yeGwanda Rural District Council umnumzana Joram Ndlovu uthi ubugebengu buyaqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhema. Abantu laba ngeke uzwe lo hedo wokuthwa. Abantu bayaganyulwa kufuna izimali kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eMat South, eGwanda South. So asisakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uthi uZulu kathela themba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumeni, sebesikhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamlamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo wayengunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emele abalimi, yena ukhale ngabathutshisi emthethwandaba.
Kuma-prosecutors, aba-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona abayimele indaba. Amasela ayasibusa thina njengabantu beGwanda ama-farmers sithi istokfem bayithithe njengemeta.
Uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution, hathi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo, imtshiso, records zakhona ziseHarare. But i-veterinary yakithi ngiyandi ibanikele data yonke yabantu kule ndawo ukuthi singahamba phela kuthi ikomo ngithi
Umnumzana Kazembe Kazembe uthi abazathatha lokhu abakutholileyo bayewethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanawugwe edinga amasele enkomo. ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso i-bail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithathe umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje singidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Othilia Sibanda ongumgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula eziphathelane lokhetho lwama-by-elections.
Engingathi kwenzakele abantu information ibingafiki ngendlela ekakhulu kuzakhamizi kungenxa yokuthi abantu bebengakwazi vele ukuthi kuyini okwenzakalayo phakathi kwelizwe. Abantu bebengakwazi ukuthi kulabantu abasuswayo eParliament labantu abasuswayo ezigabeni. Okunye kudalwa nje ukuthi abantu sebekhathele esingakuthi ignorance. Kodwa hayi amalungiselelo ona besiwabona bekulokuphithizela kuma constraints la kuma ward ona lawo okulokhetho khona. Kodwa okunye kade sikunanzelela phakathi komuzi ama posters abanye ekubona amanye esekhitshiwe. Njalo sikunanzelele kusukusela izolo sibone ibandla lezanu PF liqala ukubiza abantu abangomama libanika impuphu engikubone kusenzakala kuma ward wonke awenkulumane kunye la kuwa 21 eChabalala lapho abantu ade beqala khona ukuphiwa impuphu kusukusela izolo lanamhlanje esikubona ukuthi lokhuyana bese kuyindlela yokuthenga amavoti.
Njengenhlanganiso kuyini elakwenzayo ukuthi likhuthaze ikakhulu abesifazana labatsha ukuthi besukumele phezulu bayevota, njalo ingxaki ezazikhona lazamanjani ukuthi zilungisiswe?
Khona njengenhlanganiso sizamile ukugqugquzela ikakhulu ontanga sincedisane labo sibakhuthaza sibancedisa lapho kufanele khona ukuthi behambe bebhalisa ukuvota iloba nje bekungalula ngoba izekhi ilikhona phakathi kwedolobho lakobulawayo okutsho ukuthi abantu abasuka ngapha emalokishini kuba nzima kibo ukuthi beyefika. Kodwa besilokukhulumisana layo lokuyibhalela izincwadi ukuthi izame ukulehlisa indaba yokurejista ukuvota ibuye emalokishini wonke ukuze bonke abantu befinyelele. Singathi ngezinye zezinto ezikade zisiba nzima kakhulu kodwa inhlanganiso izamile kakhulu ukugqugquzela abantu kunye labomama ukuthi bephatheke ehlelweni lokuthi berejista ukuvota ukuze benelise labo ukuzikhulumela ekhethweni.
Singathi lokho kukhona kwesabela lokhuyana okokuthi izigaba zingancitshisa ngendaba zokuthi abantu abasukumeli phezulu kuyavota okwe-delimitation. Imizamo yonke yenziwa yini njalo liyasuthiseka ngabantu ababhalisela ukuvota?
Ye, ukwesabela kokunciphiswa kwezigaba kulokho kukhona ngoba kuyikhonoko esikubalisayo ukuthi ukubhalisa kwangkhona ukuvota kusuka kube nzima ngoba lapha ukubhaliswa khona kusiba khatshana. Njalo lo hlelo lolunqalo buyile ezigabeni lufisuka luthathe insuku ezilutshwana okwenza kungafinyeleli kuye wonke umuntu. So sisakwesabela. Okunye ukuthi abantu nje phose bonke abakobulawayo abahlali abasela themba kuzeke abayithembi abalathemba kiyo ukuthi ingayenza okufaneleyo yini kulolu khetho. Kodwa sikhangelele ukuthi njengoba abantu bephathekile ngobuningi bangikhona sesingabe sesisukile engozini yokuthi siyehliselwe ama-constraints yethu njengobulawayo. Silethemba abantu baphumile ngobuningi babo beseyarejista ukuvota ikakhulu omama labatsha.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Othilia Sibanda umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane ngokuhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo. Sihlaziya inhlanganiso ye Operation Dudula.
Sakazi ninjani nabalaleli? Operation Dudula ne Dudula movement ungathi kuzinhlangano ezimbili ehlukeneyo. Operation Dudula ungathi igcile eSoweto kube sekuthi Dudula movement ingase Alexandra. Iqiniso lilonke asikuboni, angikuboni mina njengento ezodlula le ngoba ababhebhezeli bayo kukhona abakuzuzayo, kukho lokho abakwenzayo ngoba kuzo lezi zinto zabo uma besiya kulaba bantu baphinda bathathe izimpahla zabantu. Abakwenzi nje kungabi khona ukuganga phakathi. So uyabona ukuthi ngoba bayazuza abazukukuyeka ke lokhu masinyane, kuzoba khona eside isikhathi. Njalo futhi ungananzelela lento ukuthi lana eSouth Africa kudala yaba khona ingakhuzwa. So ngaleso sizathu ukuthengisela ukuthi abantu laba asebeze bazifoma lezi nhlangano babona ngathi ke ukusho ukuthi vele kwezombusazo bayathola ukusupport ngoba uma ngabe kuyukuthi lento ibingekho ukuthi kube khona abayisupportayo ikakhulukazi kwezombusazwe kumaqembu ezepolitiki, ngiyacabanga ukuthi ngabe ayikafiki lapho esikhona manje. Njengokuthi nje sekuze kwakhiwa izinhlangano okutshengisela ukuthi yingoba bebona nabo ukuthi kunabathile ababaxhasayo ezigabeni zamapolitiki ezamaqembu epolitiki, ngoba sithi sikubona kwenzeka lokhu uthole ukuthi emva kwakho nje uma kuqeda kudlula uzabona ke nemigration nayo seyisondela ingena isiqala ukubopha abantu.
Wona amabandla ezombusazwe siyabona lapha ukuthi iDA engani iyafuna ukuthi abantu bokuza bahlale. OANC bona ke
yebo silizwile iqembu leDA lisiza nesiphakamiso esingabukeka sisihle kubantu bokuhamba lapho abaye bacela khona ukuthi yini bengenzinikezwa ushwele lapho okuzokwenza ukuthi balungise amaphepha abo ngendlela ezilula kungabhekwanga imiqathango lena okumele vele uyilandelwe nxa ngabe kuwukuthi umuntu efuna ukucela ukuhlala elizweni. Iqembu elihlela zwakala liphakama likhikisana kakhulu nalokho okufakanisa iDA iAction SA kaMashaba. Sibonile vele ithema ifonywa leli qembu lahle lafonyelwa phezulu kwemfomo ethi yona abafuni abantu bangaphandle kulelizwe. Yiyo kakhulu engathi ngokwesilungu policy standing yabo laba bantu be-Action SA. Kodwa ke okumangalisa kakhulu ukuthi iqembu eliyilona elibusayo silibona lithule, kodwa ukuthula kwalo kuchaza okuningi okuqala iqembu elibusayo siyakwazi ukuthi yilo elinikeze abantu bokuhlala imvume yokungena imvume yokuhlala la kulelizwe kodwa manje ngoba lento sekungathi ipolitiki sebeyibhekisa kuyo njengokuthi yili qembu elitshotshozele ukuthi laba bantu bangaphandle bagcwale ngendlela abagcwala ngayo esize sabona laphana kulocal government ungathi-ke sebeyiphanisha i-ANC ngalokho abathi kwenza kwakhe ngiyacabanga ukuthi lapho elikhona lisadidekile alazi ukuthi kufanele lenze njani
lo-ke bekungumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukhetho lwama-by-elections luqutshwe ngokuthula kundawana zonke zelizwe kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi i-Commission yezokhetho e-ZEC yehlulekile ukuhlela lolu khetho ngokunjalo kayidilizwe ekulwisaneni ukuntshontshwa.